Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 Ncwabakazi 2022 ngoprophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasosha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ayithwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi yaseSouth Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka ngemva kokutshona komlobi uKhonti Mhlanga obe yingcweti kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ePhalamende awebandla ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Job Scala omela izengeza West loGodfrey Sithole omela iShitungisa North, bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile koBulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi aseSouth Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kunkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni La Street. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakala ekuseni njalo uthi badinga abasolwa abane. Phonyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 kanye laku 0712-800-197. Izigebengu ezitshontsha zihlomile ngemibhobho sezandile elizweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakoBulawayo uMnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasosha esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala isehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu. Kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendawo ukuthi ikhathane emakhaya besingaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kanti vele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu phose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye ezinengi kakhulu ezokuthi zincedise ama police. Bona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amanengi achiyetshiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Injengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mpopo kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabi robbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ingani uyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ingani probably kungaba nje internal work eyabisenzakala.
Lo ke umnumzana Alec Ndlovu osomabhizimusi wakoBulawayo lapho limzwe exoxa ecingweni ekhona ngale koBulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla eleCitizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West lo mnumzana Godfrey Sithole omela iShitungiza North bebesemthethwa ndaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebhaya. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa okuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifobeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulume laye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazwi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Iningi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti emakhosi theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lo moyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo bekukhulile uMhlanga kodwa bengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga obeyindoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant nebar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye yena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi mayehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general. Ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama. But ugcine sengumuntu wanobevakatshela emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulapu onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalata zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakunasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu akho. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kuningi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuchiwo ngabantu abanengi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. UMhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethi manga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibe broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa i camera, ube direct kamera uMhlanga, ube mdirect uedita, ma edita ilokuzeni imnilingwana yakhe, ube mnandi kube njalo, ube kudirector noma nawe uli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one boy obayi two, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemazi. Umuntu lwana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho, wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi Mathebele ndi-marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agrunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raisedon Baya, abadirectayo bafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Kudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu, akazange athanda i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini
wavele zithandela istage but uthi mawambona phana ubona ukuthi nansi iproduct kamhlanga eyenza inkalakatha zezinto so aso muntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba uhlunga emoyeni kamhlanga.
Lobe kungumbhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuzwe ikhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi uMhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral, hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathekane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama-gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. Usithandekile Mhlanga kwe-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elilethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000 kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho baye bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi-ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide, mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ethiphileyo, balithwadike laba balithwadika khona, kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthiwa 1500 units mbe singathi amagolide layo wathi sethengisiwe, njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabifunakala. So abantu nxa bexoxa nje bayatsho ukuthi kambe singabe siyizikulu ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela, ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coyini. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili kuthiwe hhayi lapho elasala likubambile yimali nje kumbe ligolide lingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars, umuntu uyabe ayithatha ngapi? Njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisibulo esinganani ukuthi sendithole imali engawe engazayo vele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyini mhlawumbe engamphunyuka iciniwelele emgelweni yahamba lamanzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye. So abantu nje ngamafithane yiwumbono abalawo, bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu, abantu abazama ukuthi bazigcinele leyo mali ngolwazi bona abalalo, kodwa uZulu engalwazisisi. Njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwanga umuntu wonke nje ompofu, abantu abampofu bavele kabacabangi la ngakho, njalo kabazimajini besiba lalo lelo gold coin, ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uZulu ayifinyelele nxa ukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars. Yimali ethusa umphakathi, njalo even ngemali yeZimbabwe 800,000 kusiya phezulu ezimdollars siyomali umuntu azana njengoba la. So yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems. So ngamafithane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo, umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendor amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu. Yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe, kodwa abantu azana angeke baqoqe imali efika ngaphezulu yamadonga. So ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhangele incinci indaba enambitha.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela, kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu. So engxenye bengarelease amanye angu-2000 ama-coins azathengwa, kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriwe, because bona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi yama-Zim dollars abengayisebenzisi. Khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutsho ukuthi idollar laseZimbabwe liza appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi.
Ibhanga le-Reserve lithi i-Committee ye-Monetary Policy izaqhubeka icubungula ukuthi ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga. Uhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane. Isiqinti senkaya eMathebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane. Okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye. Lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkayi isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ntambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Lingaqalisa lakhi wenjani ukuthi ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo. Kube into enhle kakhulu, but it was a battle, it was a fight ukuthi kuze kube khona, ngoba i-competition inkulu. But siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs atshona kangaka, and then kayi siqalise lapho okungela manzi khona, and i-drilling rig yakho izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili.
Ama-wards mangaki?
Ama-wards angu-30.
30 ama-wards,
okuthi ukuthi ama-balls azaba ngu-60 abela manzi amaningi.
Uhlelo lolu luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland?
Ye, luza hamba. Ngizwa ngani kuthiwa i-district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo ukuthi uthi singaqede enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona bangaqeda bese kuphenduka ngoba ngosacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe lebhole ezinjalo ezideep senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu ngoba ungakhangela lapha ungela manzi, ungela infrastructure enjengamanzi, imigaqo, i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Khona kuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obekusenza ukuthi inkayi ibe phansi ibuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Lo-ke ngudokotela Sithembiso Nyoni limuzwe exoxa lapho ekobulawayo lo Gayina Gumede Saidi owe-Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengela sifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo esigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibiti owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially ayimathebelele nje ekhaya vote ikuthi abantu sebediniwe ngesikhiwa kuthiwa i-voter fatigue. Ngizwa abantu abaningi bekhuluma nge-voter apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu nge-voter fatigue. Ngiqondale lo mbuzo lowo khona last week ngingafika eBinga. EBinga inhle nginanzelele ukuthi khona iBinga eBeni liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo nalo ngiyubuza abadala kuhamba ngathi kathi indaba abantu beyafunga ukuvota kulabantu abangaki la kulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections. Abantu sebediniwe, abantu abasha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi abantu abasha kathi sibazicabangela ukuthi bayenzi nes-aid baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapho abangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abatsha khonapha eduzane ngoba ababoni ivalue or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi siyabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi sengunanzelelile
ngothi ngubambe umlomo khona lapho kuyini sibili okubonayo wena buthena na kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabile sifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngowabo.
Kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulukhayele i-economic situation, i-economic situation kayivumi. Nxa ngikhuluma ngokuthi kayivumi ngikhuluma ngokuthi lathi nje abantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhalisa ukuvota ngoba mina kade singikhayele ukuthi abantwana bangadla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke enhlelweni zokuvota then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi isile history eZimbabwe yama disputed elections ukuthi njalo nje i-opposition iyabe isiye emakhothi siyakulwisana labezekho ukuthi ukhetho aluhamanga kuhle benika ama-reasons abo athile. All that information is information eku-public.
Lo-ke ngunkosi Khona Dibiti owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Mrazedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu